Esinye esikubalekele kubana elizweni kule corruption and i-corruption yangkhona ilokwethusa and i-corruption yangkhona ayikho urhulumente kuphela, isinto esitholakala yonke indawo. And sitsho njalo sithi la private sector lata abantu siyayenza le corruption. Corruption sokuyinto esihlala ngayo njalo siphila ngayo. Idola likhona nxa silikhangele silibona ngensuku ngensuku, kodwa idola yasilala eZimbabwe asilo dola elithi khathesi singathi lingabe likwanisa ukusustaina i-wage bill eyamasilivu 70. Yalo singakhangela kuhle kuhle ukuthi ekuqaliseni sisebenzisa idola ngo-2009 ama-nostro accounts amabhenki ayele mali edlula 14 billion, eyimali eyabuya eZimbabwe. Abe sithi asikhangele ukuthi after 5 years sisebenzisa leyo mali eZimbabwe sase sekuleta less than 4 billion, othi bana 10 billion yankho sasesiyisebenzisile yaphuma yangaphenduki njalo. Ungakhangela kathesi ama-nostro account amabhenki alayo imali enjalo ukuthi sustain i-economy. Economy yethu ifuna kusekuleta ukuthi sibe vikumile kuhle kuhle, sasekuleta something like 3 billion. Leyo 3 billion asilayo in US dollars, loba in reserve currency, imali okufuze siyibhid. So nxa sikhangele kathesi siyavuma yes kule corruption and i-corruption yonke khona yonke ndawo la uhulumende kufuza acte kakhulu ngendaba ye-corruption, ikakhulu yena umongameli kufuza acte nge-corruption ekuhulumende njengobaba wesizwe, njengomkhokheli kufuza abone ukuthi uyaqondisa, angalulazisi kabambe achaye ngoswazi kuze kube ngani kuyaqonda. Ngoba ukuba ne-corruption yikho kwenza into zibe nzima, ngoba abantu kuba nzima ukuthi ubatshele ukuthi into ayenzakali ngoba bekhangela abaye bekholisa.
Abongi labodokotela baphakathi kokukhalala umsebenzi besithi kumele baholiswe ngedola leMelika, kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zikhala ngokufanayo, ubona luphetha njani lolu daba?
Masikhangele umumo weZimbabwe kathesi abakufunayo, angiboni loba ubona urhulumente engakwenelisa. Ngoba sikhangele ukuthi idola yeMelika kube lukhuni litholakala eZimbabwe, kufuze kube le-production, ngoba idola yeMelika lingatholakala nxa export. Kodwa ungakhangela kathesi sikhanya importer okudlula u-exporter. Sikhangele kweze nombolo sibili, iZimbabwe ithola between 80 and 100 million, esithi imali eyithola ngenyanga yenyanga from i-diaspora remittance. Ungakhangela leyo mali yonke ingaphelela njaye kuma-footen epetrol kuphela. Singakhangela imali esiyithola ngama-export esiwenzayo yehlile kakhulu ngalesi sikhathi se-COVID, ngoba amabhoda amaningi ade avaliwe, kodwa besi-importa into eziningi ngenxa yale-COVID. Ungakhangela leso simo kukhombisa ukubana i-US dollar asiyitholi njalo, ungabakwazi ukubana i-US dollar esilisebenzisa eZimbabwe asivunyelwanga ukulisebenzisa nge-America. Nxa lingashota kula ngenye indlela esingayithola lona ngalo ngaphandle kokulithenga.